Soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga jonga khande miringo kusipha kululela indaba ngolimi lesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 29 kaMpalakazi 2022. Igama ngukeino kumete Saidi. Endabeni zethu namhla.
Ukwakadezu kusile kweza. Kwemisele uti gino mpinde uti uti liya yesita. Inti yon yoni kini Christmas ina yagali kusile kweza. Kwa uvele sale le kwena wa nishale itala ziyami pasale le kweza.
Inkampani kahulumende ebona ngokulawulwa komsebenzi wezamafutha ezimota eZimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA isikhiphe umbiko wokukhweza kwentengo yamafutha awephetulo ledizili.
Kuyinto enhle ukubana labo abangabe bevela kwamanye amazwe behambe ukuyarejista ukuyavota. Ngoba lokhu kwenza ukuthi even laba abasakhulayo laseZimbabwe labo bekhuthazeke.
Iningi labeZimbabwe abasebenzela kwamanye amazwe abaze ekhaya kukhefu leKhisimusi sebethatha leli thuba ukuhle bathiye bebhalisile ukuvota. Abakumabandla aphikisayo bakhala ngokuthi abezanu PF babathwalele ubhulo ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inkampani kahulumende ebona ngokulawulwa komsebenzi wezamafutha ezimota eZimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA isikhiphe umbiko wokukhwezwa kwentengo yamafutha awephetulo ledizili. Lokhu kungemva kokwehliswa kwalezintengo kuliviki ephelileyo ngamasenti alinganayo. Amafutha ephetulo asezabiza idola leMelika lengxenye $1.50 ikhuphuka ngamasenti amabili. Kuthi amafutha edizili wona asezabiza idola leMelika lamasenti angamachuma isithupha lanhlanu $1.65 ikhuphuka ngamasenti amathathu. Studio 7 ixoxe lomnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezomnotho ukucubungula lolu daba.
Sezokuthiwa khona ngeviki ephelileyo uhulumende ngezera beyehlisa intengo yamafutha. Kwakutshengisa vele ukuthi abantu babengajabuli ngakho ngoba ukwehlisa intengo yamafutha nge-2 cents akutsho lutho. Leka sozokunandelele nxa uvele ujabule ukuthenga ngoba ama-petrol stations then athengisa amafutha ngentengo ezitshiyeneyo. Nxa uvele ungasatshelwanga ukuthi yehlile awusezibekwayo. Njalo okwakathesi ukuthi sebekhweza kutshengisela ukuthi kulo mpinde uthize uthi liya yehlisa intengo yodithi iChristmas ingekaqali kutheli kweza. Kwa uvele sale le kwena wa nishale itala ziyami pasale le kweza intengo yakhona. Kutsho ukuthi hayi lapha ngamanjani CBDC la maceli lapha yatati.
Ubona isizathu sakhona sokuthi yehlise intengo kuliviki ephelileyo ngamasenti amabili kuthi kuliviki ikhwezwe njalo ngamasenti amabili ukuthi bebevele bekwenzelani?
Bona phela ngisho ngabe futhi bona lehlise intengo yamafutha ipetro evame ukuthi ihambe ngabantu isetshenziswe ngabantu izulu kusebenzisa amabhasi lezimoto ezincane kodwa ithwala izimpahla idizel vele yayizihlanga. Nxa bekabe izame ukuvala amehlo abantu yini singazi kodwa nje njengangithitha ukuthi nxa ungazi yehlise intengo ngeviki ephelileyo iyikhwezi kakhesi kutho ukuthi vele ngxenye iliqili kumbe vele awukwazi okwenzayo. Uhulumende lo uthathwa njengabantu abancane womadlane kona ngathi mina ngikudelela izinto ezimbabwe.
Manje intengo yamafutha ezimota emhlabeni wonke jikelele umi njani kakhulu nxa sikhangela impi le ephakathi kwe-Russia le-Ukraine?
Loba kwamanye amazwe dade ngave bathi khona bayakhweza intengo yamafutha ngoba kule mpi e-Ukraine bayisoze ikhwele ukufika lapha ekhona lapha eZimbabwe ngoba siyazi ukuthi eZambia intengo yamafutha iphansi kule yethu kodwa bona bafutha abo bathwala besefile eZimbabwe intengo yamafutha South Africa iphansi yephotana iphansi thina yithi iphela sibe kulimende obele ngazifika kona imithele yakho na minini efaka entengweni yamaphutha agugu akutsho lito ukuthi i-EFCC kwamanye amazwe bona bayakhweza nje ngoba uhulumende wethu yabe ezizwa imali eyiningi emafutheni.
Ukukhwezwa kwentengo njalo okwamafutha khonoku ubona lokhu kukhwezwa kuzakhweza yini intengo zempahla yelizwe?
Iliqiniso ngoba abosobhizinisi bahlala bekhuluma besilethi bona nxa uhulumende angazakhweze intengo yamafutha nabo bayakhweza intengo yezimpahla lokudla ezitolo kodwa bona bakhweza ukwedlula awusezi ungene ezinkilini nezindawo uyisitshele ukuthi intengo yokudla ikhwele nge-2 cents yabikhela ngama-20 ngama-30 ma-50 cents bazathatha ngithiwa le bahle bakhona hatshi sesikhweza ngabe ngasikhangelane bezikolo sezivula kwandisa ukuthi izinto zonke ezihambelana lesikolo ama-grocery ama-uniform konke kuyakhwela sebesingesenkinye ngoba vele siyawusiqala nje i-January phezu chartage
kubona intengo ingehla yini esikhathini esizayo nxa kuyikubana impilo eRussia leUkraine ingaphela
angiboni ukuza kwabe lomehluko ngoba phela vele sinamabhedi siyathatha kumithi east ku-Iran naku-Iraq imikhumbi yakhona beyayifikile emekerinye angiboni ukuza ukuthi lapho kwakuthiwa khona intengo yamafutha isehlile emhlabeni jikelele eyethwa engihle.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi yezomnotho exoxa le-Studio 7 ngocingo eseHarare. Iningi labe eZimbabwe abasebenzela kwamanye amazwe abaze ekhaya kukhefu leKhisimusi sebethatha leli thuba ukuhle bachiye bebhalisele ukuvota lokuyakhangela ukuthi amagama abo akhona na kuluhlu lwababhalisela ilungelo lokuvota olwe-voters roll ukuze banelise labo ukuphatheka kukhetho lomnyaka ozayo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Laba bantu iningi labo ngelisebenza emazweni angomakhelwane anjengeBotswana, South Africa, Mozambique, Bilitani lamanye. Omunye walabo ababuye kukhefu leKhisimusi evela kwele South Africa lapho asebenzela khona uMnumzana Tapera Majianike othi ukubone kufanele asebenzise leli thuba ukuyabhalisa ukuthi athole ilungelo lokuvota kukhetho lomnyaka ozayo.
I have registered. I did that when I just arrived in the country.
Sengibhalisile mina. Lokho ngikwenze ngisanda kufika elizweni ngoba kulilungelo lami. Ngilomlandu wokuthi ngiphatheke kukhetho oluzayo.
UNkosazana Patience Sibanda, isakhamuzi sakoBulawayo, uncoma inyathelo elihle elithathwa ngabahlala kwamanye amazwe.
Kuyinto enhle ukubana labo abangabe bevela kwamanye amazwe behambe ukuyarejista ukuyavota. Ngoba lokhu kuyenza ukuthi even laba abasakhulayo labo abahlala kulelizwe laseZimbabwe labo bekhuthazeke ukuthi beyevota.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Jenesani Ntungakwa upha umbono wakhe.
So okwakathesi kuyamele kube lesikhathi ukuthi abantu bazise ukuthi abantu laba abazorejista abantu abalethwa ngumhlangano besuka emapulazini kumbeni ngabantu iqiniso abasuka e-diaspora.
Lokhu okukhulunywayo ukuba abanye bathwalwa ngezimota ngabamabandla ukubasa kulezo ndawo zokubhalisela, uJenesani uthi akaboni kuliqiniso lokho.
Kaningi ipolitiki eZimbabwe makwe ukuthi siyachotheza kumbeni siyananzelela sabe sikhangele ubuchopho bezami okwakuqala. Okwesibili, akukacaci ukuthi abantu abediaspora bengarejista ukuvota bavotela ngapi.
Esinye isiphathamandla sezeki esigabeni seMashonaland West, uMnumzana Austin Ndlovu, uthi kuyabongeka ukuthi abantu abahlala kwamanye amazwe abakuleli bakubone kuqakathekile ukuyabhalisa ukuvota. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Lanxa iCOVID-19 iguqule indlela abantu abaphila ngayo, iningi liyavuma ukuba yabonisa ukuqakatheka kokusebenzisa inkundla zebulenjini ukucebisana ngokumayelana laleli gcikwane. Inzalo yaseChangwa eBulilima ehlala emazweni yabambana yaqala ukuphathisa izikolo zalindawo ngamamaski kanye lama-sanitizer ukuze abantwana besikolo bavikeleke. lanxa bamanyaniswa lubhubhane luthe ulakalalo solunganeno baqhubekela phambili bekhulumisana beqhuba ezinye inhlelo zentuthuko ezigoqela ukuvuselela okwakhiwa kutsha kwedamu lenunu ukuze izakhamizi zalumango zithole amanzi. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Svanda.
Bekungabizwa ozwayo emkhosini omkhulu eThangwa lapho izakhamizi ibuye ngobuningi zizothakazelela umsebenzi omuhle okwakhiwa kwedamu labo lenunu kungenasizo oluvela kuhulumende kumbe kunhlanzi zizimele zodwa. Mnumzana Gretman Mkhwebu uchaza ngokulungiswa kwaleli damu.
Indaba kanunu yaqala ngesikhathi kule COVID laphana eSkhatini High School. Masasizwa umbiko ukuthi uhulumende ungathi kuyamsinda sometimes ukuthi kuthwele abantwana ama PPEs nalezi zinto zama-sanitizers orade. So ngoba lusolo aba yimpumelo kakhulu sahamba sithethe masesiqedile amadoda ngoba axoxa vele ingxoxo kayiphela. Basebenzi right ngoba amadoda asebenze kahle kanje sabambana. Plan bani esingayenza after that uzosiqhubekisele phambili isibhodi sakithi. Ngoba siye siqaphele ukuthi amadamu amaninginingi uhulumende ucine ngena sibona abamsebenzi yeye uhulumende lapho sesenzile wathathela. Wathi hhayi ngeke kwenzeke lokho. Idamu leliyana ngelo mphakathi ngoba liseplazini lomphakathi.
Amazwi kamkhwebu agcizelelwa ngumnumzana Meluleke TJ Maranatha Mhlanga ongomunye ukhokhele ekuthaseni imali yokwakha leli damu njalo bebeqoqana amakhasi ozilibazisa awe-social media.
Sahlangana kanjalo sili kumakhasi ozilibazisa nabasebulenjini emoyeni sazohlangana edamu lapha saba lomsebenzi wokuqala ngo-21 March kumnyaka ophelileyo. Kuthe kuthatha nje inyanga eziyisikhombisa 7 months idamu beselivaliwe selinathi ngoma. Sahlanganisa izimali singabantwana bakulesi sigaba abasemazweni agoqela eButswana, eSouth Africa nakhona apha eZimbabwe kanye nabasemazweni ngaphetsheya. Sahlanganisa imali ukuthi-ke sisukumise idamu leli. Yalalihle umduli ladilika ngo-2005 kwaba liganga kwasala kungalalutho kodwa sahlanganisa imali engange-275,000 rand. Sadinga ucontractor wasenzela umduli nandilimile namhlanje.
Baqhathe ikampani yomlimi lomfuyo odumileyo umnumzana Neville Rosenville ukuthi bakhelele leli damu. Yena ubonga ngokubambana kwabantu beseChangwa.
Lapha the community got together and they did that project on their own. No help from anybody else, no donors, no help from anybody but after themselves. And the people can be very proud of that. Well done, my brother.
Ukhoko wamamoyo ngomunye oncedisa ukwakha idamu ethwala amatshe uThabe uManzi.
Ngiyajabula singiyakajabula singakhulu kakhulu ngoba sesiyasiyisanzi inkomo sezilethe kwalapha kube kuhle kakhulu lahlela emadlawuni ngathi ngicethi sezowaisikolo laba buhlungukaikapuya ngathi o suke kuzapheka kodwa kade ngaphaka amatshekaaaqedaqeda.
Induna lesi sigaba uChief Sikhathini uziqhenya ngenzalo yesigaba sakhe lokubambana kwayo.
Ukubambana kuqale ekhaya, kufanele kuqale ekhaya bese kukhuthaza isigaba ukuthi kufanele sibambane, kubambane umama lobaba ekhaya, abantwana bese bebona isibonelo. Ubukhokheli nxa bubambele kuyenza labantwana bebelula ngoba thina esikhathini esiningi siyibukhokheli bomdabu. Kukhuthaza ukubambana kungalani ukuthi ungwe-political party kumbe ngwekholo oluthile.
Enye inkokheli yezombusazo kubandla le-TBC unkosikazi Bekezela Maplanka udabuka esigabeni esiqelelezane leChangwa laye ebelikulo umkhosi.
Labadala bahlupheka ngenxa yokuswela amanzi bahlanganelana benza umsebenzi ongaka wokugeza idamu esigabeni. Kungumsebenzi omuhle kakhulu. So siyababonga kakhulu abanewethu ukuthi phakathi kokusebenza okungaka ngoba siyazi basebenza nzima. Abanye bayasebenza eGoli, abanye kubo-UK, abanye kubo-Australia. Akumnandi ukungahlali kwelakho ikhaya.
Kunesitsho esithi vuka uzenzele. Inzalo yeChangwa ehlala eBotswana, South Africa naseBrithani isebenza nabasekhaya bavuke bazenzela bathi ukukhala akusizi. Nanku sebele damu lamanzi ezifuyo lokunatha. Ngimele Studio 7 eChangwa ebulilima kwele Plumtree igama langu Ezra Chisa Svanda.
Abaphila ngokuthengisa ezitaladini bathi umnyaka ka-2022 esesiwugqiba ubulukhuni okwamagama ngoba sebebaningi abantu asebebanjwa ngamandla kungena kulomsebenzi. abanye babo bengelamvumo lokhu sokubangela ukuthi impahla zabo zingathengwa kuhle njalo bengatholi inzuzo eneleyo yokuziphilisa. Unkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uchasisela usithandekile Mhlanga weStudio 7 okuningi ngalolu daba.
Umnyaka lo ka-2022 ube nzima kakhulu kithi thina informal sector, sikhangela ezigabeni ezitshiyeneyo, sikhangela ku-financial, imali zethu bezingabambeki kahle, sesesikhangela khona ekuthengiseni. Ubesile computation enkulu kakhulu ngoba wonke umuntu useku-informal sector, ufinde ukuthi zine labaku-formal abaqhatshiweyo bebesiba lesikhathi sokuthi beke beku-informal ukuze bethole izimali ezijiyeneyo, bethole ukuphila ngoba ngapha ku-formal bethola izimali ezisemakhadini ezisemabhenki, kungatholakali usizo lokuthi bethole. Iye senze sisebenzi sayehluleka ukuthi sireshe ama-targets ethu ade sakhangelele pulazi lakhona. Lokhu ukuthi sisanda ukuphuma ku-COVID-19, ama-restriction lawa. So abantu kade besaqalisa ukuhluma, besaqalisa lokuthi bebone ukuthi kuhodeka ngaphi njalo ngaphi. Njalo sibeze sikhangela futhi ukuthi sibe sile-challenge ku-informal sector. AmaChina asegcwele kakhulu emashopu lapha, achiphisa izigqoko, achiphisa impahla, achiphisa izochiphisa even nama-vegetable. Kugcina lathi i-computation yethu siphansi, thina sabe sihodile si-genuine. Kodwa bona befike sebethatha izitafu zabo ezimele ukuthi ngabe zihotisela thina, bona sebethengisela individual. So ngenye i-challenge esike saba layo. Sibeze sikhangela njalo futhi ukuthi okunye okusehlulekisileyo kakhulu, ngizabe lokhu ngikhuluma lokuthi uhulumende kumbe ni-city law council uyehlulekile ukuthi esincedise thina njenge-informal sector esibhadalayo ku-city council. Esithi sinama-license, esilezi ndawo ezibhadalwa ngama-license every month. Uyehlulekile ukuthi ucontrole kule ndawo koBulawayo u-5 Avenue eyavalwayo nge-COVID, but kube lama-illegal vendors abuyazohlala kungekho emthethweni bathengisa.
Lo ngunkosikazi Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende weMelika usethule iziqondiso ezintsha ze-COVID-19 zokwamukelwa kwezihambi ezivela kweChina zingakangeni elizweni, kuzamela ziqale zihlolwe ukuba kazila COVID-19 na. Leli nyathelo lithethwe kulandela ukuqonga kwenani labantu asebebanjwe bele-COVID-19 kweChina. Kodwa uhulumende walelo lizwe engaqinisi ezakhe iziqondiso zokumelana naleli gciwane. Umqondisi wenkampani ye-Southwest Airlines, umnumzana Bob Jordan, wethule umbiko exolisa ngokuphambaniseka komsebenzi wokuhamba kwendizamtshina zale inkampani ngesikhathi sekhefu esithi baphanjaniswe ngomumo womkhathi. Kodwa unobhala obona ngomsebenzi wokuthwala kwabantu lempahla, umnumzana Pete Buttigieg, uthi okwenzakala kule inkampani akuselani lomumo womkhathi, esola ukusebenza kwayo. Abakumabandla aphikisayo bakhala ngokuthi abezanu PF babathwalele ubhulo ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo. Bathi kabasavunyelwa ukukhankasa ngokuthula, ukwenza imihlangano lokunye okungenza ukuba basekelwe nguZulu. Okwamanje kulamalunga amabandla aphikisayo aweMthwakazi Republic Party, ele Citizens Coalition for Change, lamanye avalelwe entilongweni kulandela ukwetheswa kwawo amacala okutshotshozela uDlakela. Bathi konke lokhu kwenziwa libandla elibusayo elingafuni aphikisayo akhankasele ukhetho oluzayo emphakathini. Kodwa abanye abalandela okwenzakala eZimbabwe bathi amabandla aphikisayo amanikiniki. Ngakho ke angeke asuse ibandla leZANU PF embusweni. Kuyini okungenziwa ngamabandla aphikisayo ngomnyaka ozayo okungenza ukuba enqobe kukhetho oluzayo? Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lomfundisi Raphael Mthombeni ocubungula ezombusazwe ezimele kanye lomnumzana Kudzai Samaita olandela ezombusazwe. Umthombeni usungula lingxoxo.
Mina engikubonayo bunye kuphela nje okukodwa ukuthi kusetshenzwe nzima ukuthi kucelwe kumbe kukhuthazwe abantu ukuthi bayivote. Ngoba okukhanya kusenzakala ungathi abantu abasazihluphi ngokuthi bayivota ngendlela yokuthi sekungathi sokusengqondweni zabantu ukuthi hayi loba singaze sivote akusoze kwenzakale. Angibona ngathi ayisilo qiniso lonelo. Okukhona okufanele ukuthi abantu baphume bayevota, bakhuthazwe baphume bayevota ukwenzela ukuthi kukhanye ukuthi kuyehlula njani. Ngoba lokho kuthiwa kuza rigwa asila qiniso lokuthi ungariga nxa kuyukuthi amavoti awe opposition maningi ukwehlula lawo awe main party.
Yes, sizwe baba Samaita, ubona njani sibili wena ukuthi kwenziwa la?
Ngiyibingelele, ngiyabonga njalo kubaphathi bohlelo. Mina into engayitho ukuthi amabandla aphikisayo, ikakhulukazi ibandla elikhulu eliphikisayo le-CCC, kumele ukuthi lithathe amanyathelo wonke azakhombisa abantu ukuthi nxa ngabe bezavota, ivoti yabo ayisoze yebiwe njengoba sokujwayelekile. Yebo kambe njengoba uMthombeni sisho ukuthi kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bonke baphume ngobuningi bayeregista bayevota. Kodwa ibandla eliphikisayo kufanele ukuthi libe lendlela zokugqugquzela abantu ukuthi babekwazi ukuthi ivoti yabo ayisoze ijontshwe. Lokhu kungenziwa njani? Kungenziwa ngokuthi kukhonjiswe amanyathelo wonke afana na le media ukuthi siyazi ukuthi eminyakeni edlulileyo yonke le inkangala kuzaba lokhetho, ibandla elibusayo liyayiphatha imedia linganikeza abanye ithuba lokuthi basebenzise ama-channel wonke afana nalabo ZBC lento ezinjalo. Kuye futhi indaba yokuthi lapho kubalelwa khona amavoti, lalapho okuzavotelwa khona, lalabo abazabe bekhangelela amavoti, ngingathi ama-monitors. Ngale kwalokho futhi ngiphinde ngikhulume ngendaba yama centers lapho kuvotelwa khona. IZANU PF iyayithatha iveki ifake ekhwapheni, so izinto ezinjalo kumele ukuthi ibandla eliphikisayo lingavumi ukungena okhethweni ngaphambi kokuba izinto zilungiswe.
Ye baba Mthombeni, singathi kumbi ibandla leZANU PF lingani lapha nalapha kungani liyavimba othentini, kodwa-ke amabandla aphikisayo akhanya sibili alenkinga ezimangalisayo sibili ukuthi lokuthi ayikhethweni kambe abatshayi lokho kuthiwa yi-on goal. Yes, look.
Ezikhathini eziningi kukhanya kuyikho khonokho. Ngoba eqinisweni sibili nxa kuyukuthi kulokhu kuphikisa okuthiwa khona kuphikisa ukuthi asithi thina mina nginje ukuthi wena hamba Mthombeni uye kukhuluma ngezinto ezingenza ukuthi siwine. Inambona ngathi ziningi kakhulu. Angithathe nje owodwa, asithi thina nje mina ngingakubuza nje la odiwe khona khona thina. Ngubani ofuna ukuthi ahlale emnyameni lapho ungelamagetsi khona? Uyabona ukuthi akula muntu ongafuna ukuthi ofuna ukuhlala emnyameni angithi. Then ngubani ongenza ukuthi kube lamagetsi? Ubona ngathi bona abantu abayiwo abenza kube lo mnyama khathesi. Nxa singabavoteli abazayaletha yini amagetsi after tomorrow. Kule lisegcekeni ukuthi akulande njalo ezakwenzakala. So okunye engikutshoyo yi-message ukuthi khona utshaye lapho, wenwaye lapho kuluma khona. Ungaphongi uhahaza nje ukhuluma izinto eziningi ezinga ezingaphathelana nalalo okufuna ukuthi ukuwina. Ziningi izinto ezingakhulunywa yi-opposition laphana ezingalandelwa, eziqumbaqumba abantu, abantu balandele bayekwenza ivoti.
Ye, siyamuzwa ubaba uMthombeni. Samaita, singavala khonapha ngomafitha njalo.
Lami ngithanda ukugcizelela kulokhu ubaba uMthombeni aqeda ukukusho. Kuqakathekile ukuthi abantu izizalwane zeZimbabwe zikwazi ukuthi njengoba kuyaye kuthiwa esiNdebeleni ukuthi kusinwa kudedelana.
Njalo lalabo abebandlela ubusayo bangaze bezwa ngathi kuthiwa khona abantu bayabazunda kumbe kunjani. Hayi, thina sifuna amarizalti.
Lapha lizwe umfundisi Raphael Mthombeni ocubungula ezombusazwe ezimele lelo mnumzana Kudzai Samaita olandela ezombusazwe bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi u-2022 bungumnyaka obulobunzima obukhulu njalo obuchiye bengelathemba ngekusasa yabo kwele South Africa. UThuso Khumalo sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokutsho kwetinengi lezizalwane zeZimbabwe u-2022 bekungumnyaka wenyembezi, usizi, ukwesaba nokulahlekela lithemba. Umgcinihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo besifazane ezim imbokodo uNkosazana Victress Mathutu uthi indlela engcono yokuchaza u-2022 kwele South Africa ikuthi ubungumnyaka wenhlupheko.
Kusukube yisikhathi esinzima kakhulu. Singakhumbula futhi u-2022 singene sivela esihlaveni se-COVID-19. Sisathi sibone lokhu kwabuye ucinywa kukagesi. Abantu abaningi abaseZimbabwe bahlala South Africa, iningi labantu abanye bayazisebenza. Ngesikhathi kungena gesi abakwazi ukusebenza. Okunye futhi engathi kukhahlameza abantu yindaba yemisebenzi. Ilizwe laseMzantsi Afrika lalo lingathi amathuba omsebenzi aya encipha kakhulu. Abantu abaningi bakhona lapha eSouth Africa bazozizamela kodwa imisebenzi ayitholakali.
Umnumzana Gaya Majahana yena uthi alukho ngitsho lolulodwa uhlangothi lwempilo olubahambele kahle ku-2022.
Ukubhadaliswa imali ezinkulu ezibhedlela zeSouth Africa, ukuxotshwa emsebenzini ngenxa yokuthi awuyena umuntu weSouth Africa, ukuhlukunyezwa nokushiswa kwabafowethu njengo-Elvis Nyati kuthiwa ngabantu bokuza, izinga lokuzibulala kumaZimbabweans liye lakhuphuka ngendawo yokucabanga kakhulu imuli zabo nokunye, ubugebengu obuningi obokuhlukumeza amaZimbabweans nabo bukhuphukile, abanye bayesaba nokububika emaphoyiseni.
Umnumzana Emmanuel Banda yena uthi bekungumnyaka ababone khona inzondo enkulu ivela kwezinye izizalwane zakwele South Africa.
Indlela abantu akadike behlaselwa ngayo izinophobia bebuhlungu kakhulu ngoba sizothi sihlukunyezwe ekhaya, masibalekelwa umakhelwane, sifike sibulawe futhi nemisebenzi. So kuthanda ukuba nzima ngoba manje namaphemithi lawana bawakhanselile. So into yakhona vele isinzima ngendlela ephezulu.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Khulekani Dube uthi uhlupho olusemqoka olulalise iningi labeZimbabwe ngaphandle kwengubo yikusasa labo kwele South Africa.
Sizizalwane zeZimbabwe esiphila kuleli sibhekane nobunzima kakhulu, ikakhulu esimeni samaphepha ayiwona asephela, amaphemithi akade besinike wona njengoba bethi abasawa-extend. So lokho nje kuyibunzima obungesingazi ukuthi abantwana besikolo siyobathini, siyosebenzaphi, sibuyela emuva noma siyaphambili, asizazi nje singonoway sila.
Iningi lelithi okudanisayo ukuthi akukabi le nto ebapha ithemba lokuthi u-2023 uza kuba ngcono kulalokhu abahlangane lakho ngo-2022. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, uThuso Khumalo.
Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela okubhekane labesifazana kulumnyaka ka-2022 osufika emaphethelweni. Singakehlukani sihlobo sikhangele ezinye zendaba zethu ebezikhokhela. Inkampani kahulumende ebona ngokulawulwa komsebenzi wamafutha ezimota eZera isikhiphe umbiko wokukhweza kwentengo yamafutha awephethulo ledizili. Sesiligqiba ke lapho ohlelo lwethu olivalelisayo ngumagumede uGaino Saidi, sithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Milani.